Endabeni zethu lamhlanje. Amapholisa asebenzisa intuthu ehitshayo ukuvalisa umhlangano we-MTCT eLupane. Kulahleka umntwana kwele South Africa womuntu owayeyisiphathamandla sebandla le-MTC elikhokhelwa nguWelshman Ncube. Kuhlolisiswa imisebenzi yokunceda izisebenzi ezilimala zisemsebenzini. Sizalethulela okwenziwa yiWorld Council of Churches kulezi nsuku eZimbabwe. Lamhla sixoxa lesizalwane seZimbabwe esifunda eMelika. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla siyaluphinda udaba lokungenwa komfelokazi esiluqalisile ngolwesithathu. Khulumani sizwe zolukandaba. Kuhlelo Woza Friday silethulela idlalade elitsha elomhlabeleli wengoma ze-Afrojazz uMelisa Khumalo. Kulayitho lamhla sixoxa ngokwaliswa kwabaphikisa uhulumende kamongameli Robert Mugabe ukuthi benze imihlangano ngesikhathi kulungiselelwe ukhetho oluzayo. Thumelani imilayezo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye kuStudio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.